meli wele South Africa ngokuba inkokheli eqotho
abantu labo kaSukwere oZwawo Jonathan Moyo bonke labano othombo bayabafuna ukuthi ngaba abafakejeni but babaswelele ukuthi bababamba ngani sebephonga ukubadingela nje kwizinto okuncane ababevele bekwazi labo kugoqela abanye babo ukuthi ufika phambili ufike kusitake ngenxa yokuthi i-evidence yangkhona ifika ihluphe.
Owake waba ngumphathi ntambo wezabelo umnumzana Sevia kaSukwere ubuthwa ngemva kokuzinikela emapholiseni. Inani lasebebulewe ngumkhuhlane wekholera eHarare selifike kumathumi amane lantathu i-43 eHarare kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje ukhuthaze abakhokheli bamazwe omhlaba ukuthi balandele umzekeliso kamuyi umnumzana Nelson Mandela owayengumongameli wele South Africa ngokuba ngabakhokheli abaqotho ukuze kube lokuthula kanye lempucuko emhlabeni jikelele. Okuningi asikuzweni kuntungameli Nkomo weStudio 7.
Umongameli Mnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni we-United Nations wokuhlonipha owake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Nelson Mandela owe-Nelson Mandela Peace Summit. Umhlangano lo ungenwe ngabakhokheli bamazwe achiyeneyo abalande umhlangano omqoka owe-United Nations General Assembly oqala kusasa. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze inkokheli yomhlaba ukuthi ithathe izinqumo eziqinileyo ezizaletha ukuthula kanye lentuthuko.
Let us be boldened by the words of Nelson Mandela.
Kumele siqiniswe ngamazwi kamnumzana Nelson Mandela awukuthi ungakhangeli kolunye uhlangothi. Nanzelela ukuba umhlaba ulambele izenzo hathi amazwi kuphela. Yenza okwenzayo ngesibindi langomqondo.
Umnangagwa uqhubeke wathi kuqakathekile ukuthi abakhokheli bamazwe omhlaba bagcwalise izifiso zikaMandela ezokuthi kube lokuthula emhlabeni jikelele.
I wish to emphasize that honoring Nelson Mandela without action.
Ngifisa ukugcizelela ukuthi ukuhlonipha uMandela singathathi amanyathelo okulungisisa izikhalazo zakhe yikwehluleka ukunanzelela ukuzimisela ayelakho empilweni yakhe yonke. Wake wathi kwesinye isikhathi kuba lesidingo sokuthi abantu baphakame babe bakhulu ngezenzo. Lathi singaphakama sibe bakhulu namuhla. Singaba bakhulu ngokuba ngabakhokheli bomhlaba abaqotho.
Umongameli Mnangagwa uzakhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngolwesithathu. Kusenjalo umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uhlanganela abakhokheli bamazwe achiyeneyo namuhla ebakhuthaza ukuthi basebenze gadalala ekulwisaneni lokusetshenziswa kwezidakamizwa ezifana le-cocaine le-opium.
Cocaine and opium production have hit record highs and global deaths.
Ukulungiswa kwe-cocaine le-opium sokubhahile. Inani labantu ababulawa yizidakamizwa lezi emhlabeni jikelele likhwele ngesilinganiso sokungamashumi ayisithupha phakathi kuka-2000 no-2015.
UTrump uqhubeke wathi iMelika isithethe amanyathelo aqinileyo okulwisana lalolu dubo. Ngokunjalo uthe amazwe omhlaba lawo kumele enze okufanayo.
It's vital for public health and national security that we fight drug addiction.
Ukuqakathekile ukuthi abezempila kahle labezomvikela basebenze ndawonye ekuqedeni ukusetshenziswa kwezidakamizwa. Sivale zonke indlela ezisetshenziswa nabezithengisayo ukuthi bathole imali. Khonapho eMelika sesithethe amanyathelo okuqinisa ingcele yethu ekulwisaneni lodubo lwama-opioid, njalo siyelapha abasebenzisa izidakamizwa lezi. Sonkeni kumele sisebenze ndawonye njengamazwe womhlaba ekulwisaneni lalolu dubo.
Kusenjalo iqula likamongameli Mnangagwa liqhubeka lihlangana labantu abachiyeneyo abagoqela osomabhizimusi kanye leziphathamandla zakwamanye amazwe. Usiba lukhulu we-Reserve Bank umnumzana John Mangutka utshele iStudio 7 ukuthi uzahlangana leziphathamandla zikahulumende weMelika namuhla. Ngimele iStudio 7 ngise Washington ngingontunga milinkomo.
Onke waba ngumphathi ntambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere ubotshiwe lamhlanje ngemva kokuzinikela emapholiseni kulandela imbiko yokuthi uyadingwa yiwo amapholisa. UKasukuwere ubecatshangelwa ukuthi uzetheswa icala lokuphosela ibhomba enkundleni yeWhite City Stadium ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho, kodwa igqwetha lakhe umnumzana Jonathan Samkange utshele iStudio 7 ukuthi akusilo qiniso ukuthi uKasukuwere wetheswa icala lokubhomba, kodwa wathi wetheswa amacala amane aphathelane lokusebenzisa ihofisi yakhe esangumphathintambo ukwenza ubugulugudu lenkohlakalo. UKasukuwere ngomunye weziphathamandla zikahulumende ezabaleka elizweni kulandela ukususwa esikhundleni okwenziwa umnumzana Robert Mugabe. Uke wabotshwa njalo kunyanga ezilutshwana ezisanda kwedlula, kodwa wasekhululwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Izinto ababezazi zisenzakala ngesikhathi abantu laba bengama ministers. Babe kukhangele everyday kusenzakala bekwazi. Sebephumile kuba ngama minister, sebeqalisa ukugijimisana labo sezothola ubotshiwe lo ubotshiwe kufike phambili kungabile evidence bephume bezihambele. Akulala uthola ukhona sibili okukhanyayo ukuthi yizimpi zabo zeC-40 lesila coast eziqhubekela phambili. Abantu labo kaSukwere, oZwawo, Jonathan Moyo, bonke laba no othombo babafuna ukuthi ngaba bafake ejele, but babaswelele ukuthi bababamba ngani. Sebephunga ukubadingela nje kwizinto okuncane ababevele bekwazi labo kugoqela abanye babo ukuthi ufika phambili ufike kusitake ngenxa yokuthi i-evidence yangikhona ifika ihluphe. So involve abanye baba abakhulu, amboni nje ukuthi into ezafika ngapi. Ikulwa nje kwaba baphungulisana izinto zabo ezindala bedlala ngengqondo zethu ukuthi sibone ngani uhulumende kukhona afuna ukukwenza ngendaba ze-corruption. Amboni ukuthi into emangalisa yenzakalayo.
Kodwa nxa sikhangele amanye amazwe, ayisikho na abakukhangeleleyo ukuthi labo bazathi hayi ziyabotshwa iziphathamandla zikahulumende okungenza ukuthi bathi bona hayi bayalungisisa konke okonakala?
Ye, yikho kanye engikutshoyo but ukuthi ngesilungu i-window dressing ukuzama ukuthi bebone ingane kuthiwa kule nto abayenzayo ingane bayihlukene nalokho kade kukhona. Ungakhangela kucini khona lapho kubothiswa izindaba ze-corruption, izesa kathi esibhizi landela bonke ababengama-former minister. Yisebenze kothi balizikwelede zamagetsi zama 300,000 balani balani. Kukumele kuqale kube ngo-former minister, abe ngu-former minister bese boshwa abe ngu-former minister segijinyiswa. Anabonthi ikho ngisho ukuthi bazama ukuzenza bona abaright ukuthi bebukeke beright. Nxa be serious bakhona phakathi kwabaluke bengominister kathesi, bakhona abaluke beziphatha manje zezana uPF ezikhona kathesi. Ababophe bona sibone bephakathi beseva. Yini kuzasithengisa ukuthi ba-serious. Akuna muntu oZimbabwe ohamba ngenyawo ongacabangeliyo ukuthi obhedi mbofu ukhona somewhere lapho kurongo khona. Kodwa uphuma nje azadifendelwa ngumnanga kadifendwa ngabasinye bakhe bethi akula nto erong ayenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umcimbi wokudinga isiqamula mayezi intombenhle kwedlula ezinye oka Miss Tourism Zimbabwe uqutshwe kakuhle edolobheni lakobulawayo ngomgqibelo owedluleyo. Isicoco lesi satholwa ngunkosazana Tafatswa Jaricha oligqweta odabuka esigabeni seManicaland. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Bekungabizwa oZwayo edolobheni lakobulawayo ngomgqibelo emkhosini wokukhetha intombenhle ukwedlula ezinye isiqamula mayezi esingu-Miss Tourism Zimbabwe, lapho unkosazana Tafatswa Jaricha oneminyaka engamashumi amabili lantathu yokuzalwa onguye onqobe amanye amantombazana angamashumi amabili akade efuna lesi sicoco esiba yindlovukazi kaMiss Tourism Zimbabwe. UJaricha uthole ithole lesi sicoco esiza lomvuzo wenkulungwane ezilichumi zamadola i-$10,000 imota ye-Mercedes-Benz i-C-Class athole letikiti lendizamchina lokuya kumcimbi ka-Miss World Tourism ehlawulelwa inkampani ye-United Refineries lokunye. Abanye abalandele uJaricha ekunqobeni kulo umcimbi unkosazana Natalie Magondo odabuka eMashonaland East obelichachazi lakuqala oleminyaka engamachumi amabili lambili yokuzalwa. Kuthi isicoco sechachazi lesibili sitholwe unkosazana Life Matunzeni oleminyaka engamachumi amabili lambili yokuzalwa. Amachachazo mabili asuke kulo umcimbi ethwele imivuzo egoqela inkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000 ngamunye. Kumcimbi ofanayo unkosazana Michelle Nyika osuka eHarare uthole isicoco sokuba ngumiss personality kuthi lonkosazana Maita Kainga osuka eHarare wathola esika miss talent. Umnumzana Louis Mhlanga ubuke umcimbi weMiss Tourism Zimbabwe walonyaka kodwa wasola ukuphuza kokuqala kwawo.
Ngakhangele ukuthi abanye bazawina kodwa ama judges bathe bona bale ndlela zabo zokunanzelela ukuthi kubani ezawina because kule kuthiwa i-70% of i-judgment eyenzakala prior to event yabona. So owawinayo ngumeri uphuma ku Mpumalanga Eastern Islands ungathi umuntu nje vele uza clever uza articulate kodwa engakwazi ukuthi amelele izwi kodwa hayi umcimbi lowo wahamba wathatha isikhathi eside kakhulu 6 hours if I'm not mistaken.
Unkosikazi Jacqueline Ndlovu obekhona kulumcimbi uthi bekukuhle ejabulela kakhulu ingoma ebezichaywa lapho.
Umcimbi ngomgqibelo wawuchaza kukuhle sakholisa sagida uDJ wasichayela ingoma yey ikwaito ihouse iNigerian music esayigidayo lapho hayi sakholisa. Yayempumela yokulabanye abangachinga kodwa siyakwazi ukuthi vele nxa ukhetha into lezi uQueen ngumuntu okumele akwazi ukukhuluma isikhiwa. So vengxa kwase ukhuluma isikhiwa awukwani lapha kodwa bamkhethayo ngamuzwa sibele chayisa ilungiso esisharp.
Umnumzana Simeon Sibanda isakhamuzi sakobulawayo uthi umcimbi ubumuhle kodwa wasola okuthile okugoqela imali yokungena ebiphezulu.
Hayi umcimbi wona uhlelekile nje ngendlela engasolekiyo kodwa ke into mhlawumbe esolekayo yindawo lapha lo mcimbi owenzelwe khona ku kuparking lot yase Rainbow Hotel. Ngibona ngani hey ukuhlalisa abantu phandle bekulukhuni impela because uyabona ukuthi kule miyani kulezinsuku mhlawumbe futhi umcimbi lo uthethe futhi isikhathi eside kakhulu. Kuze kwachaya you know o 2 AM ekuseni sesigijimela u 3 AM ekuseni abantu beloko behlezi ezitulweni umcimbi ungapheli. Mhlawumbe futhi intengo ukungena khona hayi bakithi bekudura sesikhuluma ke $25 kusiyale phezulu hayi ngibona ngani lokho nje kuke kwaba nje isikhubekiso kwabanye mhlawumbe.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube nguye obengumhlonitshwa kulumcimbi. Unkosikazi Sarah Mpofu Sibanda onesichenxe sokuqoqa umcimbi kaMiss Tourism Zimbabwe uthi umcimbi walonyaka uphumelele okwamagama esithi ulethemba lokuba unkosazana Jaricha uzaphakamisa iflegi yeZimbabwe ngokugcweleyo lapho eqhuba umsebenzi wakhe umnyaka wonke. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kuhlelo Live Talk lamhlanje sikhangela ukwenzakala emhlanganweni wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba o United Nations General Assembly. thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ese Washington. Agesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia selithembise ukuphathisa ele Syria ngokuzivikela ekuhlaselweni ngezikhali zama-missile. Lokhu kwenzakala ngemva kwengozi yokudutshulwa ngesikhali se-missile kwendizamtshina kwele Russia kwele Syria lapho kufe khona abantu abalitshumi lanhlanu. Ekhuluma emhlanganweni ophathelane lokuvimba ukusabalala kodubo lokuthathwa kokudakayo emhlabeni jikelele oweGlobal Call to Action Against the World Drug Problem, umongameli wele Melika umnumzana Donald Trump uthi isilinganiso sabantu abathatha izidakamizwa emhlabeni jikelele sokungamachumi ayisithupha ekhulwini. Kwezempila kahle, inani lasebebulewe ngumkhuhlane wekholera eHarare selifike kwamachumi amane lantathu eHarare kuphela. Ngokunjalo sokujikelwana inyoka ephilayo phezu kwembangela yokuqhamuka kwamkhuhlane lo, abanye besola ikhansila yedolobho leHarare abayethesa umlando wokubangela ukusabalala kwawo ngenxa yokunganaki inhlalakahle kaZulu. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Idolobho leHarare liphakathi kokulwisana nodubo lomkhuhlane wekholera osithethe imiphefumulo yabantu abedlula amathumi amane 43 okwamanje kule nkulungwane lenkulungwane ezelatshwa kanye lokutholiswa imithi yokuvikela lomkhuhlane. Umnumzana Mavela Sikhumalo oyisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeshithungwiza inmanyamere ezinza sosiyesini uchasisa ngokugcweleyo ukwehluleka kwahulumende lamakhansila ukuphuma lezinqumo ezigcinileyo ukuze lomkhuhlane ungabi lokhu uphinda uqhamuka eHarare.
Idolobho le-City of Harare liyehluleka ukubanzisisa kakuhle i-government directive leyo ethi yona ama-local authorities afuze asebenzise i-70% kudaba ye-service delivery, njalo i-30% ibisisiya kuma-salaries. Kodwa siyabona ukuthi eHarare lamanye ama-local authorities amaningi lokhu kakuyenzekali, kusenziwa ngokwendaba yokuthi abantu kabalandeli lokhu yabe kukhona emthethweni. Lokhu sokucina sokusenza ukuthi izinto zihluphe kakhulu.
Egcizelela kulokhu uNkosazana Tabet Dube isakhamuzi seHarare uthi emazweni amaningi ikakhulu akwizwekazi ze-Afrika uhulumende abaningi baqathekisa ukudla imali ukudlula ukwenza okumele kusebenze. UNkosazana Dube uphe isibonelo sikahulumende weZimbabwe nabomanisipala abaqathekisa inhlalakahle nempilakahle yabantu baleli lizwe ngokubi leziqondiso eziqondileyo zokuvimba imikhuhlane enjengale ngoba bengazihluphi ukubeka eceleni imali okusebenzisa kuzehlakale ezinje.
Ngazi ukuthi uyabukhangelelana kukhansili yokuthi elizweni lakhona indleko zokubhadala izisebenzi in general zidlula ngokuphendiweyo imali ethola yilizwe from ama-exports. Okusho ukuthi ikhansili nxa ukuthi kumele idilive especially ezikhathini ezinje zabo ezemkhuhlane enjengekholera emelelela yona i-crowdfunding icela uncedo ebantwini nje. Lokutshengisela ukuthi kugcina uhulumende lamakhansili bagcina sebeqakathekisa ukukhudumeza izikhwama zabo kodwa besehluleka ukuthi bebeke eceleni imali ezehlukeneyo zokuthi nxa kungaba nomkhuhlane nje ongahlasela.
Umnumzana iphuthile inkosi Maphosa uthe yena uhlupho olubhekane nedolobho leHarare lusekwehlulekeni okuhlanzeka lomphakathi wakuleli dolobho nobuningi babantu lapho akhuthaze khona ukuthi uzulu aziphathe. Kwelinye icele uMaphosa ubuye wasola ikhansila leli dolobho esithi iziphathamandla zayo zigcwele inkohlakalo eyiyo imbangela enkulu yokuthi kube lokuchaphazwa kwemali zokulondoloza lokubona ukuthi umsebenzi wenziwe kuhle.
Singakhangela indlela ekade igokela ngayo iHarare lokuyikhansila leMDC isenza zonke izinto ezingalunganga ezecorruption iminyaka le edlulileyo siqhasela kobo 90 2000. So angeke sathi ngoba sekule problem namhlanje sesigijimela ukuthi uhulumende kangenele kumbe wayengangenelanga. IMDC council yiyo emele ibone ukuthi kwenziwani njalo kulungiswa njani udaba lolu. I-government izabuya nje incedisa ngoba i-primary source of problem leyo i-council ye-MDC erun izinto nge-corruption. Singakhangela kube kwabala ama-reports okuthi kukhona omunye usisi osekusepharlamente kathesi owaphiwa i-tender yokuthi esupply ama-chemicals amanzi le-sewer reticulation kodwa akazange yenze into lezi imali eyithethe. So kuyahlupha ukuthi sikhangele uhulumende ukuthi wayengayenzanga lutho. Singakakhangeli laba abaphethe i-authority ye-Harare ukuthi bayenze njani umsebenzi kade bemele bewenze.
UMaphosa ubuye wasola njalo indlela eqhutshwa ngayo umsebenzi eZimbabwe esithi uhulumende okumele akwenze yokuphaka gcwalise izithembiso zokusungula umbuso wezabelo owe-devolution ukuze izabelo lamadolobho azenze lenhlelo nemisebenzi yawo kungela kumelela uhulumende. Ohlaziya ngezempilakahle kaZulu uMnumzana Sineke Sibanda ugeze amakhansile egcona uhulumende ngokwehluleka ukwenza izinqumo ezingathuthukisa umnotho welizwe.
Ngeke sibasole mfowethu ngoba sesiside isikhathi amakhansili engatholi imali since 2013 evela kuhulumende up to today abakaze bethole imali. So ukuyenza ukuthi khona at least benze umsebenzi onjengokuthutha ingcekeza lokuhlambulula amanzi sesingabe sibasola. Kodwa iqiniso ukuthi lesi isithunzi senkinga enkulu ekhombisa ukuthi kufuze kulungisiswe i-economy yethu. Our economy is not in place. Kufuze silungisise i-economy yethu. You will find ukuthi khona amanye ama-sectors ngezinye indawo ezelokhu ze-economy zizaqalisa ukuba ngcono, even i-service delivery layo iyaqalisa ukuthi i-improve ibe ngcono.
Kusenjalo isigudo seholela sibikwa sesibulele abantu abafika amashumi amane nantathu ukuthi laloba sokusiba ngcono inkulungwane nenkulungwane zabantu ziphakathi kokulashwa kumbe ukuphiwa imithi yokuvikela kulo mkhuhlane. Ngimele isithuthi 7 ngiseHarare ngiwuGizon Bhebhe.
Inani labeZimbabwe elingena kwele Botswana selehlile emsukwini ezisanda kwedlula. Kule nani eliphezulu elikade lingena kwele Botswana lisiyathenga impahla ethiyeneyo eyendlini kodwa lokhu sokuguqukile. Okuningi asikuzweni kwintatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya eseGaborone kwele Botswana.
Umngcele weRamokhwebane kanye lePlumtree wona ovame ukuba isiphithiphithi abeZimbabwe bengena kwele Botswana ukuzathenga impahla awusela bantu abaningi abatholakala bechaphela ngakwele Botswana. Emalanyeni asanda kudlula bese uqala ukubetha umoya kulabantu abalihlekana abangena elizweni elingumakhelwane. Esinye isisebenzi esisemngcelweni weRamokhwebane esingafisanga ukuqanjwa ngegama ngoba singavunyelwa ukukhuluma lentatheli zindaba sithi babona inani eliphansi kakhulu elingena kule Botswana uma kuqathaniswa lakwamanye amalanga. Inani eliphezulu labeZimbabwe belingena eBotswana ukuyathenga kakhulu emadolobheni afana leFrancistown ukudla lenye impahla yendlini yona egqonge okwamagama ekhaya. Unkosikazi Sithembile Ndlovu yena uchaphe umngcele ngempela viki esiyathenga impahla eFrancistown uthi umangaliswe linani eliphansi emngceleni khona ongayijwayelekanga. Ucabangela ukuthi isimo semali sona esingahlalisekanga eZimbabwe yiso esidala ukuthi kube le nani eliphansi elingena kule Botswana.
Kudabe kuleta abantu, it was just a walking and walk out. Imbangela engicabangayo ekhaya eZimbabwe akula mali. Lalaba bale forex bayisaba ukuyithengisa because of speculative behaviors ezikhona. Kungani kunzima ukuthi uthole yona i-cash uphinde uthole i-forex. Abantu bayastaki ngaleyo ndlela. Kunzima ukuthi kumbe uwode izinto uzothengisa ngoba uyabungakwazi ukuthi i-price elandelayo izabe imi kanjani.
Umnumzana Rodwell Moyo uthi indaba yokuntshintsha imali isuka kuhlobo lwe-bond note bentshintshela kumali yamapula yikho okuxotsha abantu ukuthi bengangeni ukuzathenga kwele Botswana.
Imbangela kuba yindaba ze-exchange rate ukutshintsha i-bond to ipula, njalo ipula i-bond sebeliyala abantu bayasaba babona nani liyavuka lingasebenzi. So wakhathesho besithi i-bond elilodwa it's not a bond, $100, 18 pound or 20 pound. Also, I'm going to say, my dad, I'm not going to tell you, I need this way to let your man water. Dangerous and corner, we have both of his animality, which was the improv.
Umnelewe Ramo Kwebana Daniel Plumtree. Yiwo ongenisa imali enani labantu eliphezulu kule Botswana befika phose isigidi ngomnyaka bevela kwele Zimbabwe. Kodwa ngenxa yokungahlaliseki kwesimo semali lapho umphathi ntambo omutsha wesikhwama semali uSigcitsa Mfundo Mthuli Ncube uthi uhlobo lwemali yebond note kumele lukhitshwe, abaningi abalaqiniso ukuthi bayenze njani. Lokhu sekubangele ukuthi abathenga impahla kule Botswana besiyadingisa eZimbabwe bemise okwesikhatshana amabhizimusi abo ukuze kucace ukuthi isimo semali sithatha luphi unyawo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sagabron kule Botswana.
Kwezemidlalo andlulele esigabeni esilandelayo somncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup. Amaqembu omdlalo wenguqu amakhulu kwele Zimbabwe athi ele Highlanders, ele Caps United kanye lele Dynamos, ikanti lawo alwisa ukuphakamisa isicoco seligi abalisa ele FC Platinum kanye lele Ngezi Platinum ahle aphelelwa ngumphako. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanji esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Amaqembu athile Chapungu, Caps United, Dynamo, Harare City, Rentals, Highlanders, Nikrut kanye lele Triangle United yiwo adlulele kusigaba sama quarter finals awumncintiswano weChibuku Super Cup ngemva kwemidlalo yesigaba sakuqala edlalwe ngempela viki yedluleyo. Amaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco seliga athile FC Platinum kanye lele Ngezi Platinum Stars awasoze abe isaxotsha impala yezimbili ngemva kokuba ikhutshwe ngamaqembu athile Chapungu kanye lele Herentals, lokhu ngemva kokuba kutshawe imbekwa ngomgqibelo. Imidlalo yona ibiqale ngolwesihlanu lapho iqembu leHarare City eligumule khona elebulawayo City ngemva kokulinqoba nge-1 kanya ngomgqibelo, njalo iqembu leBackrinos likhutshwe ngeleNikrut lona elinqobe nge-2-1. Kuthi ele Dynamos lidlulele phambili ngemva kokutshaya elebulawayo Chiefs nge-1 kanya. Ngensonto amaqembu athi ele Highlanders lele Caps United lawasile ngesikhala senaliti njengoba eleBhosa linqobe leyada umdlalo osusiya komlindo uyacina, njalo ngemva kokuba iqembu lezivakatshi likhokhele okwesikhathi yeside emdlalweni obusenkundleni eBarber Fields, ikanti elemakepekepe lona linqobe leZPC Kariba nge-5-4 ngemva kokuba sekutshaywe imbekwa. Ekhuluma lentathelo izindaba zemidlalo ngemva komdlalo weqembu lakhe leleyada, umqeqetshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe uqakathekileyo yikuba abafana bakhe benelise ukudlulela kuhlandla elilandelayo elomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup.
Asidlalanga ibhola lethu lansuku zonke, kodwa okuqakathekileyo yikuba abafana benelise ukulwisa baze banqoba, okuyikho okuqakathekileyo kumdlalo efana lale, ngoba okusemqoka yikuba sidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano.
Iqembu leHighlanders ndawonye lele Dynamos kanye lele Caps United yalandelwa ngabantu abaningi abalandela umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe, kodwa lonyaka wasela lo ithuba lokuphakamisa isicoco seligi, yikho abaningi sebekhangelele ukuba mhlawumbe azadanela kwinkezo yeChibuku Super Cup, okuyiyo inkezo yele mali eningi kuzo zonke ezidlalelwa ngamaqembu adlala kusigaba saphezulu esePremier Soccer League. Uhlelo lokuthi amaqembu la afinyelele kuhlandla elilandelayo lomncintiswano azadlala njani kusigaba esilandelayo luzaqhutshwa ngenyanga ezayo ngosuku olukhona luzaqanjwa. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakagqibi ihlelo lethu lamhlanje, othi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza inkokheli yamazwe omhlaba ukuthi ilandele isibonelo sikaMui, umnumzana Nelson Mandela owayengumongameli wakwele South Africa, ukuba inkokheli eqotho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gandhi, asibaneni njalo ebuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.